Unkosikazi ayinamaseko wesigabeni senduna umvuthu uthi emizini ayisabekwa njalo sibiso kwabelana okuya ethunjini sekulukhuni.
Kunje so noma ungathi uyahamba kobani nabani ngicela impuphu engigoqoze ngenze nje noma kuyiporridge kuphela. Akulalutho mntanami labantwana besikolo kunje abalamphako esihamba sibanike wona. Sidla kanywana titiyo yazwe kuhle sitshala ntamba.
Unkosikazi Maseko uthi umgodla wempuphu ongamagalane amabili kufuze udliwe kuze kwedlule amaviki amane kodwa lokhu kutsho ukwengezwa kokuyatha ikakhulu ebantwaneni.
Abanye umntwana bake bamdobha lapha emgwaqweni umntwana seyatha ngendlala engasakwanisi ukuhamba. Wakhanya lokuthi lesegula sesitshaya lekhanda. Owami umzukulu nkade ngingekho nyesililweni. Mbizele sokuthi asekunzima mthole ekhwehlela ekhaya ungalani thole impuphu.
Unkosikazi Hlengiwe Sibanda uthi indlala le iphazamisa kakhulu abafundi kunje uthi le nhlelo zokuholisa lazo ziyaxega.
Ukuhola kwangikhona kuyabizwa sicela abadala sicela amadisciplini elingekho khonapho liyazihlalela nje lijame kuphela. Kube le nkomo lazo sizivuyile ziyadliwa yizilwane.
Umnumzana Kolisi Sibanda usabhuku we-BH10 phansi kwenduna umvuthu uthi banengi yasebelala beyatha njalo lokuhola ukudla kwe-social welfare kuyaxega nje akweneli abangaki.
Indlela inkulu le, so usufuze wonke umuntu abenefit.
Umfelokazi uSibusiso Ncube laye uthi ukudla kokuhola akweneli.
Mina ngokwami uqobo ngikhuluma kanje ekhaya labantwana ngilogogo okhulileyo le-86 years. Umuntu leyo ugula iBP kumele edle mpijana 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 ithole ukudla kodwa ngesimo leso silaso asikwanisi.
Esethula ukusebenza kwesikhwama sengcebethu yakuleli kusukela ekusungulweni komnyaka lo umphathi ntambo ogatsha lwezomnotho umnumzana Mthuli Ncube wabika ukuba isabelo semathebheleleni North selabantu abalambayo abedlula inkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 540,000 kodwa kulaba uhulumende uphathisa ihlekana laba lithumi lasithupha ekhulwini 16% okuyikho okuyathisa izakhamizi zakomvuthu. Kwabaholayo uhulumende ubapha igalani eyodwa umuntu ngamunye ngamunye. Kusenjalo udokotela omkhulu wesigabeni seWange ufunga emusinami uthi lumango ulabagulayo abanengi okubangelwa indlala. Uthi selaphe abanengi ikwashiyokha kubalela abakhululeyo abakhubazekileyo labantwana. Ngimele iStudio 7 ngiseWange komvuthu ngingunokuthaba Dlamini.